Thina bese sizwe ukuthi lumbiko adulethwe ngamapolisa ukuthi kumele abantu bahlale ezindlini njalo kule curfew ezayenza ukuthi izitolo zivale masinya njalo kungafunyeli ukuthi abantu bahambahambe nxa sokuntambama. Kodwa into esesizwile ivelela kuMinister of Health ikuba hayi akunjalo, loba kukhona i-lockdown ilizwe lonke kodwa iBulawayo ayisozibele yayo. Into esiyenza ke le ukuthi lokhu sokuletha ukudidana kwengqondo ukuthi katokuyikho yikuphi, njalo nxa sinanzelela ukuthi khona izolo amapholisa US wabona edolobheni evala izitolo esithi abantu bayengkhaya, kuyaletha ukuthi abantu bengabi leqiniso ukuthi kanti manje okuliqiniso yikuphi. Njalo lokhu kungayeletha ukuthi kube lokuthi abantu bebe lokuyekethisa ukuqinisa imilayo efunakalayo ukuthi umuntu atshonele mask, babe khatshana khatshana abantu nxa behlangana, njalo sigeze izandla. Kutsho ukuthi kuyalulaza ke lokhu ngenxa yokuthi abantu bagcina bebona ngani kutsho ukuthi udubo lolu solwedlule.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathi Ntambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani? Njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwayo?
Into thina esikhathazayo ukuthi kumele ukuthi sicizelele ukuthi udubo lokuba le-COVID lokhu lukhona, njalo ke luyingozi emuntwini wonke, ngoba sinazelela even namhla bekugcwele abantwana besikolo okuthiwana bezothatha izithupha zokubhala. Anzake mbona abantwana abaningi ngaleyani indlela okokuthi babethelelana vele umkhuhlane. Ngakho lapha sithi COVID ikhona, ngapha sibuthanisa abantu. Ngakho mbona ngani siletha imbiko eyenza ukuthi ididanise ingqondo zabantu, njalo ke yenza ukuthi abantu bengakuthathi kube into esindayo, njalo kube into okumele inanzelele ukuthi i-COVID iyingozi emuntwini wonke. Ngakho thina into esikhuthaza abantu ukuthi bantu bakithi asinanzeleleni ukuthi kuyadingakala ukuba lama mask, kuyadingakala ukuthi siye vaccinator, kuyadingakala ukuthi sibe kwazi ukuthi i-COVID ikhona, njalo iyingozi kakhulu.